udaba lwengxoxo nkulumo olwethulwe ngubaba uDouglas Monzora umkhokheli weMDCT ludaba okukade lwavunyelwana ebandleni leMDCT ukuthi yebo kambe ukhetho siyalufuna njalo silufuna lukhululekile ngezikhathi zonke kodwa alona ngokwalo lulodwa aluze lwaqeda zonke inhlupho zabantwana beZimbabwe. Kumele ngomva kokhetho silandelisele ngengxoxo ezizaletha izixazululo kwezemkhonomi welizwe ngoba abantu kabahlalisekanga kuhle kwezemkhonomi yelizwe, isimo sinzima. Wonke umuntu uyakubona, wonke umuntu uyakuzwa. Kwezepolitics yeZimbabwe into kazimanga kuhle, abantu bonke bayakubona njalo bayakuzwa. Kanti nje lenhlala kahle kaZulu jikelele hathi ayikho esimeni esipha ukuthi silizwe elikhululekileyo elizenzela zonke izinqumo ngempilo zazo. Ngakho ke thina njengebandla leMDCT sikubone kufanele ukuthi siqalise lezo ngxoxo nkulumo ekuhlonipheni ke lezo ngxoxo nkulumo, yikho singazange sifise ukuthi esikwethule kumongameli kuchaphakale emphakathini kungakabi lokutshintshana kwemibono phakathi kwebandla lethu laye umongameli welizwe, ngoba lezi zingxoxo okumele kugcineni kwazo zidonse bonke abantwana beZimbabwe baphatheke, ngoba isifiso sethu njengebandla yikuthi sakhe iZimbabwe ethatha yonke imibono yabantu abakupolitiki, yabantu abakunkolo, yabantu abakungatsha zonke nje zempilo yethu njengabantwana beZimbabwe. Ngakho ayisiyo mfihlo ukuthi sikhuluma lohulumende.
Iphephandaba leStandard livika ukuba uMonzora ucele uMongameli Mnangagwa ukuthi engaze avuma kusenziwa ukhetho lwama-by-elections, okuyinto esolwa ngabantu abanengi ikakhulu abe-MDC Alliance. Yebo, yikho akucelileyo yini kuMnangagwa khonoko?
Hashi, leli phephandaba lifana lomuntu nje ophosele umambule edamu. Wazibambela amadlamehlo, wazibambela omankala, wazibambela oxamu. Azikho nje inhlanzi yemambuleni akhe uStandard. Abantu kabangethuselwa ngamaphephandaba, anjalo abantu kabangadozelwa ekuthini balulaze udaba lwengxoxo nkulumo elolu osolusukumile, ngoba lolu daba oluhlose uku uleta impila kahle yabantu.